Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuhlangula 2022 uDeepstube. Endabeni zethu namhlanje. Abo ngibathi bazagalela umsebenzi kusasa noma uhulumende ethembisa ukukhuphula iholo labo. Abantu abaningi bathi beduswa lodlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe.
Ukuchinjwa kwabantu, ukubulawa kwabantu, ukuchayana, ukuthiselana izindlu kusinceda ngani thina? Kuthi ukuthi vele akusamelanga vele siphilisane.
Namhla lusuku labobaba ole Father's Day zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizokwizwa kulo mhlakazo. Abongi bathi bazagalela umsebenzi kusasa noma uhulumende esithi uzakhuphula iholo lezisebenzi zonke ngokuphindiweyo 100% ngenyanga ezayo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemisebenzi usiphithamfundo Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba uhulumende uzakwenza lokhu ngesikhathi kuxoxiswano phakathi kwezisebenzi labamele uhulumende kuNational Joint Negotiating Committee. Izisebenzi zithi iholo seligugudekile ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Sezifuna ukuba uhulumende eziholise idola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi omele abongi obulawayo uthi bazakhalela umsebenzi kusasa uhulumende aze alungise iholo labo.
Sibone ukuthi i-government isale yasifakela ema-accounts ethu ayikhwani, ayiyenzi ukuthi sihambe emsebenzini. So sizatshelele ukuthi vele kuqala le Monday mhlaka 20 sizohamba i-strike. We are incapacitated, sesiba incapacitated. Simelele ukuthi i-government isiphendule isinike imali eyakhwanayo.
Umnumzana Anthony Majongosi umele abongi kobulawayo kuhlanganiswe yeZimbabwe Nurses Association. Sixoxe laye ekobulawayo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bethuswa ludlakela oluqhamuke phakathi kwebandla leZanu PF Citizens Coalition for Change kulandela ukubulawa kwamalunga e-CCC ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla elibusayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ukubulawa kwamalunga e-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali, uLangelihle Zondamoyo lo-Edson Chinembiri sokwenze kwaba lokuxokozela okumangalisayo eZimbabwe osokubotshwe umnumzana Job Sikhala nomnumzana Godfrey Sithole okuthiwa bajojozela udlakela. Kubotshwe njalo uPius Jamba okuthiwa wabulala unkosikazi Ali esithi wadliwa imali eningi ngumuyi engakehlukani laye. Kucatshangelwa kuba abathathu laba babulawa ngamalunga ebandla elibusayo, kodwa ebandla leZanu PF liyakuphika lokhu. Akwaziwa ukuba uzancwatshwa nini unkosikazi Ali. Omunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Madalela Mafa, uthi uZulu usethwele amagabha avuzayo.
NgesiNdebele sithi zimkhize zimkhelele. Lokhu kuhlala kwenza abantu abasazi ukuthi baza kwenzani, bahlala babambe umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi akusela security, akusela muvike ukuvikela kwabantu eZimbabwe.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZanu PF uyakulandula lokhu.
Akula loba elangeni lodwa owaba khona imbuthano yokuthi abantu abahambe bayitshaya abantu kumbe bathunywe ukuthi ngabona kula lokhu lisebenzise ukudlakela kumbe libulale abantu. Akula nto enjalo. Ofanele ukuzise ukuthi kulabantu abangafika phakathi kwamabandla bejonge ukuzongcolisa ibandla, lona ibandla lingekhokho lokho. Thina umongameli wethu ibandla leZanu PF usemile phambi kwabantu wakhulumana into zomsindo tshiyanani lazo. Akufunakali ukhetho alube khona ngokuthi umuntu ungene ngokufunwa kwabantu, hayikhona ngokuthi kube londlakelo.
Umnumzana Patrick Ndlovu, umgcini ngcebo webandla le-General Economic Transformation, uthi akulunganga ukwenzakala eZimbabwe.
Ukulwa kwabantu on their face, personal face, is ukuthatha sokufaka ku politics, which is wrong ukuthi kona sibe the international attention. Ambona ukuthi ku right kono. Let's comment izinto ngase sibonde for sure ukuthi kona kuyalinga kuyalinganisana yini ukuthi kona ukubulawa komuntu lo lezano phephungenalana ngana.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats, uxwayisa abamabandla ezombusazwe ukuba behlukane lomkhuba okungenisa ezombusazwe ezimfeni.
Abachiya amapolisa kuyenza umsebenzi wawo, sibona ukuthi kuyini okuphumayo, sibona ukuthi kona bambulalelene bezaniphefu athi befunani kade lani sibili okungabaphambanisa abantu bezaniphefu futhi beze bembulala. Sibona ngazani imeji yelizwe lethu iyabembisibili. And isibona ukuthi manje abe silama sanctions. Ama sanctions la bazabe lokho beyengeza. Umuntu we triple CC lengaze yenze i-accident emgwaqweni uthatha athi wefuna ukumbulala. Angikwazi ukuthi kona bona basayenzi ama accidents. Bona basafina abantu we triple CC ngokuthi ngebe triple CC. Nje umuntu wonke nje we CC fajikelele nje kuyintando kaNkulunkulu.
UZulu ubambe owangaphansi ngodlakela olwenzakala elizweni. Umnumzana Yohane Phiri ukuthaza abezomthetho ukuba benze umsebenzi wabo ngemfanelo.
Ukuthunjwa kwabantu, ukubulawa kwabantu, ukuchayana, ukutshiselana izindlu, kusinceda ngani thina? Kutho ukuthi vele akusamelanga vele siphikisane. Imbono yethu simele ifanane ukuphela ngenkani. Kambe ukukhululeka bani khonokho? Hayi thina lokho asikufuni vele, sithi makume amapolisa makayenze umsebenzi wabo, ayiyekele ukuba usayiti yezani kuphela, makayenze umsebenzi njengomsebenzi.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uxwayisa inkokheli yamabandla wonke ukuba iziphathe sonke isikhathi.
Ngabe kukhuluma akumelanga bayenze lokwane sithi thina uku-insite violence. Njalo banceda amapolisa lama-journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukubala ama good relations.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF ngolwesihlanu batshaye ngamatshe imota kamnumzana Tendai Biti okubandla le-CCC eMashonaland Central. Kukhanya engani uza kuba lodlakela olumangalisayo kusiyafika kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lwabobaba kule Father's Day, ngesikhathi abesilisa eZimbabwe besehluleka ukuselela imuli zabo ngenxa yesimo esibi somnotho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Wamanye amazwe lemuli ezimbalwa eZimbabwe benzele obaba idili lokunanza usuku lwabo. Iningi labomama lisithi lehlulekile ukubenzela okuhle ngenxa yokugugudeka komnotho. Unkosikazi Abigail Nyoni uthi kunzima lonyaka ukuthokozisa ubaba wezingane zakhe.
Njengoba sithakazelela usuku lwe-Father's Day lamhlanje, eZimbabwe lolu suku alutho lutho ngenxa sesikhangela umumo wezomnotho lo mubi kangaka. Obaba wasakwazi ukusekela izimuli zabo ngenxa yomumo womnotho lo osume kubi. So ukuthakazelela ngaleli, hayi eZimbabwe ambona ukusenzakala. Kazi ungakhangela lakuthi ngomama sehlulekile ukwathatha obaba sibayenzele okuhle ngoba imali yangkhona ayikho. Umumo womnotho awusivumeli, ama-priorities asehlukile. Sasakwanisanga ukubathatha obaba abantwana la obaba bethu sibayenzele okuhle ngaleli langa ngenxa yobubi bomnotho welizwe.
Udokotela Mildred Mkandla uthi uzamile ukujabulisa isoka lakhe loba kungafani leminyaka edluleyo.
Leli lilanga esesiliqakathekisa kakhulu nganxa lalingekho nje thina sisakhula. Obaba belemisebenzi yabo ethize ezimulini zethu. Manje ke khathesi kulo umnyaka njengoba kukubi kangaka eZimbabwe, angazi ukuthi abaningi abantwana labanye baza kwenza njani ukuqhakathekisa leli langa bebathongile ezinye izinto ezithize kodwa lonyaka eZimbabwe kangikwazi ukuthi baza kwenza bakuthini kulaba bantu bengibone abanye omama namhlanje bekhangela izitolo ukuthi hamba baba ngamthengelani abaningi bebephuma bengaphathanga lutho
sixoxe njalo lo nkosikazi Sanelisiwe Hadebe Chuma ngosuku lolu
yeah celebrate because of our humanitas. Kodwa singazoso kufika ezimuntini because economically bachayekile baba I don't know how they feel on their responsibility
umnumzana Mandla Nkosi Chuma ubaba wengane eyodwa uthi luqhakathekile usuku lolu
ilanga lanamhla liqhakatheke kakhulu uma sikhangela umsebenzi owenziwa ngobaba ukubana bakhulise izimuli zabo ukuze abantwana bahle umele ubaba asebenza ginqi kodwa mase sibheka ezomnotho kwele Zimbabwe sinanze ukubana obaba abaningi bathwele nzima obaba kabasebenzi obaba abaningi bayasadalala ukubana imuli zabo zihle ukubana abantwana baye esikolo ukubana abantwana balatshiswe so isimo sinzima kubobaba ikakhulu kwele Zimbabwe
nedlule usuku lwabobaba abanye bengatholanga izipho eziqakathekileyo kodwa kusobala ukuba obaba baqakathekile ekuphileni kwemuli zonke emhlabeni wonke jikelele ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
namhla uEzra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko
sabona lapha mama kunjani
siyaphila linjani
ngikhuluma lobani
ukhuluma lo Thoriso Moyo
wosempini wena wo wa mungana empini
ngahamba ngilama 13 years
ule 13 years
eh
usiyanga
ngisiyazi
ngizile indaba yokuthi wasukela ngapha usiyanga
ngasukela mina kithi kuse Party Bridge eshashe ndawona ukuthiwa kuse shashe umama ame ube yipolitician kakhulu yibo abayenza ukuthi sibe kwazi ngepolitics so then sathi sisuka le ekhaya bekunzima bebesithi bona bafuna ukubulala bonke abantwana abancane abakhulayo amabhulu ngase Party Bridge anti bebengenela le stupas yonke ngale beyehla besiyale konkoze zano banivani bona laba bathi bafuna ukubabulala ngoba bonke abantu laba ngakhona basupporta uJoshua Nkomo izaba so sasesisuka I think angisakwazi ukuthi lesi bangazi bese nibaningi labantwana abancane sayofikela eFashion Cup ngathi siqale sangena ebubononi konke ephikwe sidlula Francis Town sayehlala endlini yezaphu ethiwa yizaphu house sila ebethiwa iZimbabwe House sahlala khona isikhathi eside sithole ngesikhathi sakhona ngo-75 sithole kuyikuthi kusavaliwe kulwiwe eZambia kulwe eMboroma kwalwa inampundwe kwala amaningi amakhempi khonaphana kwafiwa steleti ngesikhathi ukuze kufe uchitepu so then kwavulwa nje very fast sathathwa yindege yewenela yayisifake eZambia airport safika eZambia airport sathathwa ngezimota zamazambiyeni basiyise enampundu egangeni lapho saqasa khona
ukuthiusemncane la
ye sisemncane vele ayimorali la ngoba besimuza uJay wozani buzothatha umbhobho wakho uthi umbhobho wakho uzathwala ngubani buzothatha umbhobho wakho uzokhulula ilizwe lakho wonke umuntu wazizwa ungani vele
usufikile lapho ezambe lenziwana lapho egangeni la
safika salungiswa ukuthi lingena kumakhampani lenza njani saphiwa la mabizo nalawo wavunzayi siceda lapho sabe silokhu siyenza ama-exercise khonapho wasuka lapho ibe kuyi-transistic camp leya wasuka lapho kwavulwa ikhempi yayithiwa yimombeshi yaqalwa yithi igroup ye-800 amankazana besiyi-9 amadoda so you plus you minus 9 you say 9 plus amadoda ngoba uzaphuma le number leyana 800.
So madoda ayi kuthi 783.
Yabo. So siyenze njalo. Sayithrenwa Mombeshi. Mombeshi la kwasokuthiwa kule unit yenzakala ethiwa yizipa ehlanganisa amabutho avela ngapha eZimbabwe. Ibutho lelo yizipra izandla. Then kwasokuthiwa sesenze 3 months. Imagine sesenze 3 months. Sasuka lapho kwathiwa sihambeni eTanzania. Sesihambe eTanzania safika sahlanganiswa lamazandla. Lapho yikho okwabuzisa ubusungu ngoba lapho azizange sazwanana, i-unit yakhona izange yasebenza. Safika sahlala lakho 3 months silokhu si-exercise. Sasuka lapho saya saba khona emgagawe. Emgagawe lapha amazandla azange sithane.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi baza kulwa ngamandla ukuze eleRussia lingathuthuni izansi yakwele Ukraine lapho selibhombe labulala abantu abaningi njalo laphindisa izakhiwo esetshenziswa nguZulu lohulumende. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZelensky wethule amazwi la esejikelela amadolobho agoqela ele-Mykolaiv le-Odessa. Kusasa likhefu le-Juneteenth usuku lokuphela kokugcilazwa kwabansundu kwelemelika kulandela impi yomvukelo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, ngalokho kubizwa ngokuthi ngamaseko.
Amaseko babudube kungumoya olandela umuntu othile owesifazane, okungenzeka ulethwe izizathu ezahlukeneyo. Okunye uthola ukuthi ngumuntu oyabe lamadlozi angalungile, angathanda ukuthi lo muntu agane noma ende. Kokunye uthola ukuthi kuyibuthakathi ngempela, lo muntu uyabethakathiwe ngaso lesi simo kusetshenziswa iseko. Kodwa uzakhumbula babuduba ukuthi amaseko akudala kwakungewona lawo awesimanje manje, lawo anenyawo ezintathu. Loba nje lawo kwakusiba ngamatshe azinsika ayesenzwa nje kube ngamatshe la abe emhlambe enendawo la kuzohlala khona ibhodo engathi mhlambe ngolimi lwamanje ale ndawo engathi iflat ngaphezulu. Kwakube kwake ibhodo lele lesintu lalihlala ke bese lisekelwa yiwo lawo matshe azobe emathathu.
Ye, siyakuzwa baba Ngwenya, kwakungasomkhuhlane yini?
Umuzi lawo futhi wawufaniselwa nokuthi ke umama kumbe ngithi mina intombi mayisendile laphana ifaniswa lomuntu njengomuntu osele esolomuzi wakhe oleziko lakhe lokupheka. Bese kufaniswa ngokuthi umuzi uvele lawo uyabe uliziko okwenza kugcine sekuthiwa ngamaseko. Lokho ke kwenza ukuthi lowo muntu nxa engathi esemncane ebesetshonelwa yindoda, kunenkolelo ukuthi kungenzeka ukuthi lo kwenzeka lokhu ngenxa yokuthi unalowo moya wamaseko. Ngoba ke amaseko ezinyawo ntathu lokho kukholelwa ukuthi nxa kujona indoda eyodwa kusazolandela ngempela amadoda azobe mathathu, azobe mathathu sokubalwa nale ekade imtshato ekuqaleni nxa lelo siko lingalungiswanga. Yikho ke kuye kukhangelwe ukuthi ke lowo muntu nxa ngabe ejonele indoda okokuqala ngabe kungenzeka ukuthi yiyo lowo moya wamaseko yini, kuyokulungiswa ke khona lapho ngendlela eziningi kusiya ngokuthi umuntu ulande yipi inyanga.
Ivala ngamafutshane baba Nkwenya.
Ekudinga umuntu oyaziyo ilokuzana imithi namasiko esintu. Kusetshenziswa wona lawo masiko futhi ukuthi kulahliswe lowo moya osuso kulowo muntu. Kodwa sizokuthiwa uye ehambe ngempela lo muntu azayegezwa nasemfuleni. Kwesinye isikhathi kuthathe lawo masiko ngempela ayelahlwa khona emanzini ahambayo. Bese kubuya futhi kuthwalwe futhi amaseko amatsha nokungamatsha amatsha azafika futhi akhele wona lowo muntu kwenziwe nje imithanithani laphana ezokwenza ukuthi lowo mkhuba lowo umbe lowo mshophi lowo mkhokha ungaphinde ubuye futhi kuye ngoba kuye kwenzeka ukuthi nxa kungalomswanga athi uyayendela komunye futhi la yaphinda tshone ethi ya komunye futhi ngethemba selike abantu sebeke bakunanzelela khona lokuthi kukhona abantu abanjalo othi nxa endele kwenye indoda ingatshona aye kwenye futhi la itshona aye kwenye atshona ngempela zabe mathathu kungenxa yakho lokuthi lowo moya osukungasuswanga kulowo muntu. Kuye kuthiwa kuye kutholakale ke nesilwane lapho esingaba imbuzi noma inkomo kodwa kakhulu kusetshenziswa imbuzi ngoba izimo zomnotho sezinzima kulezi insuku le nkukhu layo bayayisebenzisa.
Hayi ke mhlasima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Ngelo baba mkhulu babe lobola.
Sibe sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Bathandekayo kwenkosini, sihlangane njalo kuyo inkundla yethu le yokuvuselela umoya. Sibonge umsakazi lomsakazo ukubana basinika leli thuba lokubana sisakaze leli lizwi lokuphila. Sisehlukana besibale encwadini ezaga chapter 4 verse 23-24. Siphinde nje njengoba kungamavesi amafishane amabili. Verse 23, phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Verse 24, susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Sithe sikhangela sakhangela emulini egumeni lapha kubana ukhulumela eceleni kusukela enhlizweni engagcinwanga kahle. Nxa sesiphuma sesingena emphakathini kuningi abantu abakugcinileyo. Siyazi ukubana abanye bagcine izinkomo, abanye bagcine imali, abanye bagcine izikhundla, abanye bagcine ukuziphakamisa, abanye bagcine imfundo, abanye bagcine abantwana ababagcinileyo ababenzela kahle, abanye bakuphezu kwakho konke abalakho bazigcinile bona bodwa. Ilizwi lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba kulapho kuvela khona ukuphila. Nxa usemphakathini yazi ukubana konke lokho okugcinileyo ngoba iBhayibhile lithi phezu kwakho konke okugcinileyo kusobala ukubana kuningi okugcinwa ngabantu. Kodwa ungaze ukugcine konke khona lokho ungagcinanga inhliziyo yakho awusoze uthole ukuphila olokuphumula. Yikho siyasibone abanye abagcina abakugcinileyo ngisho lokulala sizwe kuthiwa ubuthongo kabubuyi. Kodwa bagcine izinto eziningi, bagcine izikhundla, abanye bayagcinwa bayalondolozwa lapha bakhona. Abanye ke balezikhundla eziphezulu kodwa bakwazi ukugcina inhliziyo zabo le mlonyeni yabo uyezwa ukubana lokhu abakukhulumayo inhliziyo zabo kazigcinakalanga kahle. Ngiyake ngimangale kwesinye isikhathi nxa ngilalele lami njengoba sonke silalela labo kukhulunywa khona. Okunye abantu kabasazili, kabasaniki isithunzi izinto ezifanele ukubana abe zinikwa isithunzi. Ngiyake ngizwe lasezimfeni abanye baze bakhubele inhlamba, abanye baze balibale ukubana nxa bekhuluma emfeni kumele kube induduzo kulabo abashiye isihlobo sabo. Ingabe inkonzo yesikhumbuzo kumele ukuthi labo abachiwa ngulowo oyabe khunjulwa bazizwe bekhululeka, hathi ukuthi kube sekukhulunywa ezinye izinto ezingayisizo ezibonisa inhliziyo engagcinakalanga inhliziyo yena ukuphila. Abanye sizwe lase ukhulumeni nxa kukhulunywa kubo zindaba, umuntu abizwe nozindaba athi buyani lizokuzwa ukuthi ngithini, abe sekhuluma lezinye izinto ngobana indebe zakhe ziphambene, umlomo wakhe kawukhuluma kuyikho. Yiko Isaya ngenye imini uthi kumele indebe zethu zishiswe, kwabonakala ingilosi ishisa indebe zikaIsaya ngelahle elivuthayo ukuthi abe lakho ukukhuluma kuhle ebantwini. Njengoba kuleli elakithi sisiya lapho esiyakhona phambili, sikunenge esiza kuzwa abantu sebekhuluma lento ezingayisizo, betshengisela inhliziyo zabo ubana kabazigcinanga, bajabula ngezinto ezingayisizo ukuphila kukho kibo. Nkulunkulu asisize, indebe zethu zikhuluma into ezizo, inhliziyo zethu sengathi zingahlanjululwa ngegazi likaJesu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, hlambulula inhliziyo zethu sithole ukuphila okunaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Kweza batsha sixoxa ngosuku lweziphepheli olo World Refugee Day lesizalwane seZimbabwe esabalekela ukuhlupheka elizweni leli. Kusigaba sabatsha sixoxa noThandazani Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Siyakwamukela kuhlelo uThandazani. Wahamba nini kwele South Africa njalo kusitshela ukuthi bakuphatha njani ngesikhathi kufika khonapho?
Ngasuka eZimbabwe ngibalekela isimo somnotho ngo-2017 ngiqeda ukubhala uForm 6 ngaya kwele South Africa and ngangihanjiswa lakho isimo somnotho lokubona ukuthi impilo yami yayingelali kusasa elikhakazileyo kumbe kusasa elihle. Ngise ngifika kwele South Africa kumele ngitsho ngibonge futhi ezizalwane zase-South Africa ukuthi bangamukela kahle. Ngangingelazihlobo eziningi kahle kahle ngafikela nje kubhuti wami, kodwa ngazizwa ngikhululekile, ngazizwa njalo ngisekhaya. Ngafundela izihlobo ezikhulunywayo kumbe ama-language akhulunywa South Africa yonke. Ngawafundela njengoba ngikhuluma lawo manje. Sengikhuluma ama-language wonke, sengingathi nje ngowakhona ngoba ngabuya ngisasemncane njalo ulimi lwalo seselula. Kodwa hayi, ngaphatheka kahle kakhulu, bangamukela sibili without ubandlululo. Yebo, lungaba khona lapha lalaphana kodwa ubandlululo lwalungekho kakhulu.
Wenzani okwamanje njalo kule nhlelo na eza kubhathisa kuze kube namuhla khonapho?
Ngiyafika nje eSouth Africa ngathola amatoho kumbe imisebenzi nyana, kodwa kwamanje kangisasebenzi, sengile business lami engilenzayo, sengingumuntu lwana osengisomabhizinisi njengoba noma nje liseselincane kodwa asengizenzela okwami njalo ngiphila kahle. Mina ngathi ngifika lapha kulahlelo, akulahlelo ngitshola ulodwa olwangisizayo. Ngafikela nje ezihlobweni lami ngaba ngodinga umsebenzi, ngawuthola e-restaurant, ngasebenza ngingilophekayo. Ungase ngikhula lami ngathola imisebenzi nje lami ngipromotwa ngoba nje ngokuya kwenhlahla loNkulunkulu ngagcina sengiyimanager restaurant at a 2-year time. Then ngase ngithi mangishiya lami ngase ngisavula owami umsebenzi, kodwa hayi, ngasebenza kahle kakhulu, ngayamukeleka kahle sibili njalo kangizange ngithole usizo lwabama organization kumbe izinhlelo ezake zangisiza. Hayi, ngaba nje ngumuntu owaziphilelayo ngomusa kaNkulunkulu la ngokusekelwa ngabantu ngezizalwane kanye namakhampani ahlukeneyo lapha kule South Africa.
Ulubona njani usuku lweziphepheli olo World Refugee Day?
Lusuku oluqakatheke kakhulu njalo lusuku engiluhloniphayo mina njengomuntu oyirefugee kwelinye ilizwe. Lusuku olubaluleke kakhulu umhlaba wonke jikelele, ngoba baningi abantu abasukayo emazweni ahlukeneyo behamba besiya madinga, kumbe abanye ngababalekela izimpi, abanye ngababalekela ezombusazwe, abanye ngababalekela nje indlala njengeningi laba labantwana beZimbabwe. Kodwa lusuku oluqakatheke kakhulu engithanda futhi ukuthi silubungaze sonke njengoZulu waseZimbabwe, ngoba lusuku olu olusiphathayo sonke oluphatha abantu abanabaningi abaseZimbabwe ngoba sigcwele umhlaba wonke jikelele kungenxa yokuthi sisasele access kumbe sisasele indlela yokuthi sithole irefugee emazweni ahlukeneyo. So ngamafitshane hayi lusuke ndihlonipha kakhulu njalo lusuke endlubungazayo.
Sima lapha kusigaba sabatsha besixoxa loThandazani Moyo odabuka eZimbabwe waphephela kwele South Africa. Singakehlukani sihlobo wothi sikhangele bezikhuphela namhlanje. Abongi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa loba uhulumende ethembisa ukukhuphula iholo labo. Abantu abaningi bethuswa ludlakela lwezembusazwe kwele Zimbabwe. Namhla lusuku lwabobaba olwe-Father's Day iningi labantu likhala ngomnotho osugugudeke okumangalisayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo. Umthebo sithemba uGibbs Dube. Yilani.